Sandekile ngithemba ukwejayela izidolophu. Ngiyazi ukuthi siwabona imihlangano eminingi ngomsebenzi wakho, siwabona ukuthi wenzani imihlangano. Nxa kulabantu abasay abayi-30,000, akutsho ukuthi khona abantu laba abasoze basukume baye ematoyilethi, asoze basukume bake bahambe benze ezinye izinto. Kungamangalisa ukuthi abantu baphonge ukuhlala phansi kungala muntu osukumileyo esiya enxe siyazinceda kumbe emagrosa esiyela ukuze. So manje abantu bakuthina sebeqhakathekisa khona ukuhamba kwabantu abalutshwane okwedlula abantu ababuya emhlanganweni. Ungathi usuke khonale lapho uvela khona engxe kuma-kilometers athize angu-5 kumbe angu-10 uhambele ukuyasuka. Akusebenzi njalo. Even liba lutshwane endlini abantu baphuma bayekwenza okunye engxe okubahluphayo emzimbeni yabo sebefuna ukuya khona ngale. So angikwazi ukuthi kona abantu laba abakhuluma ngakho kubahlupha ngani ngokuthi abantu laba babelanda umhlanzi we-ZANU PF kumbe basuka besiya ama-toilet, basuka besiyakhangela ezinye izinto bengcebe sebelambile sesiyadinga okunye ulokhu zena abafuna kubancede sekungaba licala khonokho.
Uphenyo olusanda ukwenziwa lutshengisa ukuthi lanxa umongameli Mnangagwa ekhokhela kodwa umnumzana Nelson Chamisa we-MDC Alliance laye ungemuva khonapho mbijana njalo kungenzakala ukuthi amedlule ukhetho lungafiki.
Nxa abantu begijima bagijimela ukuthi bawine, ngakho gijimela ukuluza. So thina sigijimela ukuwina njalo sizawina. Ngithemba ukuthi ulokhu uzena uChamisa ugijimela ukuwina kodwa ude gijima khonapho alokhu ehambe ekhangela izinto esizamnxuzisa ngokuthi ukuhambe ethalaza. So ukuthalaza lokhuyana kuzamlimaza okumangalisa ngokuthi ukuhambe ekhangela se uthatha isikhathi ekhangela izeki, uthatha isikhathi ekhangela ukuthi amavoti ahamba njani, uthatha isikhathi ukuthi ukhandle ukuprintwa lokhu. Asiwo msebenzi wakhe lokho, owakhe umsebenzi ngokuthi khona ancintanisane lomunye wakhe ogijimayo. Ungathi uJehova makasi ukuhamba uye ethoyilethi uthi abanye uyafika lokho beJehova belindele wena, akusebenzi njalo kupolitics. Yena akaqinise uhlelo lwakhe lokukhankasa, aqinise uhlelo lwakhe lokuthi alethe ama-voters kuye. Ucandidate wethu ubaba umongameli uMnangagwa ukhangele i-rescue lokusebenza kwethu izinto, akuladlame, akulakuxokozela, abantu bayazenzela ntando. Abantu yikho bebuya ngobuningi bawo sebebona ukuthi idizeli winayo yilithi.
Kulabanye njalo abathi ibandla le-ZANU PF yilo belisembusweni kusukisela ilizwe lithola uzibuthi. Lokho kungabantu abafanayo pho kuzatshintshana.
Iba ndla le-ZANU PF yilelo lethu uzibuthi kulelizwe leli. Yilo elanika izikolo, imfundo, bonke abantu laba asebeliphikisa abanjengaboChamisa. Abantu abafundiswa i-ZANU PF, zinhlelo ze-ZANU PF, ngama-programs ze-ZANU PF. Njalo ilizwe leli phela lisulela alibuyanga ngamazahwa, labuya ngegazi lamajaha amaningi, lamantombazana amaningi. Abasoze bathathe ilizwe elibuye ngobunzima ngayo bafunga ulifaka ezandleni zabantu abangalashiwa lapo. Ayisikho ukuthi khona abantu laba abakhokhela i-ZANU PF bazifakile, bafakwe ngabantu. Abantu yibo abazakutshuthena, hayi lapha sibafuni, lapha siyabafuna. Kodwa ngiyazi ukuthi abantu bafuna umuntu owaziyo ukuthi khona uzagcina ilizwe leli kanjani, njalo uzagcina abantu behlezi ngokuthula, behlezi ngokujabula, behlezi ngentuthuko, not behlezi ngokwesaba ngokuthi umuntu kazi into yenzayo.
Libona ingani usekelo lukhona kuzo zonke izigaba zelizwe? Sabona eminye imihlangano njengeCholocho ingani kwakungagcwalanga kakhulu.
Cholocho sasi kwakuyimeeting yama-constituents amabili, engaso meeting yelo kuze niye emat north yonke. Ngangikhona eCholocho babuya abantu, kodwa iqiniso lonke ukuthi babuya abaningi ngokuthanda iphathi. Kwakugodokola lokho anotona kwakungenza, but akula muntu owasukwayo wahamba. Abantu babuya azange bathwale, bazivela bodwa abantu ngokuthanda iphathi yabo. And kuyenzakala kuwo wonke ama-provinces. I-ZANU PF yiyo yodwa iphathi efield ama-candidates amaningi okumangalisayo, njalo futhi yiyo yodwa vele silida esiphambili kukhetho lolu ngokuthi sinendawo eziningi ezingatshalenjwanga. Sesithi ama-councillors amaningi angatshalenjwanga asebewinile. Samanye I think even i-candidate ye-parliament engazange iphikiswe iyatshengisela ukuthi ona yiphathi eyaziwayo eZimbabwe, yiyo njalo iphathi ethembisa abantu ngengakusasa yabo. Of course kulezinye iindawo ezingaba zingathi kulokhu kulobunzima especially kuma towns eHarare la kobulawayo kodwa ngiyakuthembisa ukuthi kulo lukhetho olubuyayo next week laka 30 iHarare sizaba lama city athiz esizathola khona ngale lebulawayo sizaba lama city athiz esizathola nxa singatholanga wonke ngokuthi abantu sebediniwe ngilokhuzeni ngi-opposition ezihlala zicabana suku zonke nabantu abathanda ukulwa khangela into eyenzakaa abayenze umama ukhuphe bamhlakaza bamnyangisa bamtshaya balimaza abantu aso politics leyo njalo kumbe ngowephathi yakho kumbe asowephathi yakho umhloniphe ngokuthi ulabanye abantu labo abamhloniphayo yidemokrasi esiyaziyo yidemokrasi esayilwelayo yikho thina ungazange uzwe kuzane u-p f sithethisa muntu kumbe siseyise umuntu simkhangelela phansi ukhangela izinto ezenziwa ngobidi ngakho omnye umuntu ongcono ngaphandle kwakhe kodwa uthi uyamkhangela kakula muntu omvotelayo thina sihlonipha abantu yikho kabantu labo esihlonipha yikho sivotelwa ngabantu.